Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senene yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abanye lama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note. Ebesiyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi yimali entsha kumbe hhayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izachabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani bobaba Ncube lo Mangudi bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha yiyo iZimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingani izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingangena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi i-reserve bank bekumele idinga abanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udube esilaleyo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sikile ebantwini kodwa ayikho kuma-bank. So ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabefuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo konje ngolukhona kathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama. Ubona lokho kusenzakala?
Angiboni kwenzakala lokho ngoba ungakhangelisizwa uzabona ukuthi umkambo lo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzama ukuyitshintsha ungasebenza ngoba imali yangkhona khathesi ayina value ukuthi kuye wazi ukuthi imali